Usikhala ubikwa esesetheswa elinye icala lokuphazamisa ukusebenza komthetho. Leli cala elitsha libikwa lingelisekelwa ngokufanayo lecala lakhe langaphambilini elokutshotshozela uDlakela. Abakade besemthethwandaba abagoqela omunye wabasekeli besikhulumeli se-TCCC, uMnumzana Ostalos Gift Siziba, basole kakhulu indlela usikhala alethwe ngayo emthethwandaba kamantshi.
Ubuye ethwaleke imota zamapholisa angani ke isigilamkuba esabulala abantu. Lokho kwenzakala kodwa kulabantu bezani pepa ababonakale berekodiwe kumeeting Midlands. Kube kukhuluma ngokuthi uChamisa kufanele bulawe lamanye amalungu e-TCCC kodwa bengakabotshwa, okuyinto esayihambisa emapholiseni. Njalo ke sicela bonke abakwazi ukubana uhlala ngabi bencedisa amapholisa ukubana ke lezo zigulamkuba zezanupiyefu zibanjwe, ngenxa yokuthi elizweni leli kulomthetho asesavumeli ukubana abantu ke bephule umthetho ngendaba yokuthi ngabe zanupiyefu.
Amagqwetha amela usikhala kulolu daba awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights setelechara, uMnumzana Jeremiah Bhamu lonkosikazi Beatrice Mthethwa, bathi osekusenziwa ngamagqwetha kahulumende kuyikwehlukanisa umthetho munye. Ubhamuthi amagqwetha kahulumende la athembela kuvidiyo inye abayisebenzisa ngesikhathi ebotshwa usikhala kunyanga yephelileyo ecaleni lakhe lokutshotshozela uDlakela. Ecaleni lakhe lakuqala, amagqwetha kahulumende eNational Prosecution Authority NPA ethesa usikhala umlando wokutshotshozela uDlakela esithi uZulu labalandeli be-TCCC kwakumele baphindisele imfa yomunye wabalandeli baleli bandla, uNkosazana Mo Blessing Ali owenyathime koseke owatholakala efile ngemva kokunyamalala okwensuku ezilitshumi lasitshiyagalombili ethunjwe ngababecatshangelwa ukuba bengabalandeli bebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe wafunyanwa uqunywaqunyiwe waba yiziqephu ezintathu. Kwabotshwa omunye wamalunga ebandla leZANU-PF uPius Jamba esetheswa icala lokumbulala ngesihluku esikhulu. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ogoqela uMnumzana Mlindelwa Mancitshana ziyakusola lokho kwenza kwahulumende.
Le yindlela engalunganga, le yindlela engaqondanga kusenziwa nguhulumende, yena owathi usetshengisa umehluko kulo hulumende omdala. Kodwa siyabona lokho esebenzisa ama-courts ukwethusela abantu, ngoba okwenziwa usikhala indlela yokwethusela abanye abakhokheli ukuthi nxa bengacabanga labo ukuthi bamele abantu balwela amalungelo abantu, yikho abazahlangana lakho lokhu. So bazama ukuthi usikhala abe yisibonelo kulowo lalowo ozabefuna ukumela amalungelo abantu.
Okwenziwa nguhulumende ebantwini bakhe uMancitshana ethi kungcolisa igama lelizwe.
Kuyindlela engalunganga, kuyindlela ehambisa ibizo leZimbabwe emhlabeni wonke jikelele, siphume sililizwe elibi kakhulu. Ubu open for business bakhona abusakhanyi nxa umthetho ususetshenziswa nganxanye. Sesithi sokukompunzi idla emini lapho umuntu asesenza khona umathanda ngomthetho, kukanti ke umthetho kumele ume uqonde nta ungathathi hlangothi.
Ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yesikhumbuzo sika-Ali, abantu ababekhala laba bavuka ubhova bagijima indawana yonke bebhidliza imizi yabalandeli beZANU-PF khona eNyatsime, kulapho usikhala etheswa khona umlandu wokutshotshozela lolo DlaKela. Ngemva kwaleso sehlakalo seNyatsime waqhubeka-ke evalelwe ngemva kokuba isicelo sakhe sokuba avunyelwe ukuhlawulela imali yesibambiso salahlwa, kuthiwa kwesatshelwa ukuthi uzophinde adale icala elifanayo. Usikhala ubotshwe ndawonye lomunye wabameli edale lephalamende njalo phansi kwebandla le-TCCC, uMnumzana Godfrey Sithole, yena omela isigaba seChitungwiza North. Ababili laba balukhweza emthethwandaba we-High Court udaba lokwalelwa kwabo ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibheli ngumthethwandaba we-Magistrate Court. Kodwa umahluli uJustice Lucy Mungwari wagcizelela kusinqumo esethulwa nguMnumzana Gibson Mandaza umantshi emthethwandaba we-High Court sokuba bengalitholiswa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibheli ababili laba ngoba belakho ukuzodala icala elifanayo. Ngesikhathi esethula leso sinqumo sokwalela kwakhe ababili laba edalele High Court, umahluli uJustice Eni Lucy Mungwari ugcizelele lokho okwakunqunywe ngelikamantshi ukuthi ababili laba belakho kudala elinye njalo icala elifanayo. Ngakolunye udaba obelusemthethwandaba we-Magistrate Court lamhla, umantshi u-Magistrate Stanford Mambanje walele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, umnumzana Obed Masaraure, ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibheyili. Umantshi uMambanje ubikwa ubelokhe edlala umacatshelana edabeni lukaMasaraure kusukela ngolwesibili, lapho ake waludlulisela phambili lolu daba esithi luzongeniswa lamhla ngezikhathi zabo 9 ekuseni, kodwa saguqulwa isikhathi kuthiwa luzongena ngemva kwehola lesibili emini. Isinqumo size sethulwa ngemva kwehola lesine emini yantambama ekugqitshweni komsebenzi emthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.